kujwayelekile vele ukuthi abebandla elibusayo basebenza kanjalo, bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho, njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthi izikhali ngezezapho ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi, inkulungwane lezinkulungwane, kwathwaliswa nzima abantu. Ngakho-ke kwakumangalisa ukuthi labo bantu namhlanje basahamba ngonyawo oludala, okungangamangalisi ukuthi nje into edaliweyo engekhoyo, ngoba kamboni ukuthi ukhona umuntu ongabathemba, ukhona lokhu abakhuluma ngakho. Abathi kulama-helmet amaningi kangaka akadebekiwe efihliwe.
Kodwa bakhona abanye abacabangela ukuthi amapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi ngoba kuthiwa ama-helmet la athengiswa ku-auction. Kungakuliqiniso?
Yebo, kungenzeka kuliqiniso. Nxa kuyukuthi ayethengiswa ku-auction, kusitsho ukuthi noma ngubani angazithengela, njengoba phela uyawubona ukuthi imota zamapholisa lezi esezigugile, leze ami abangasazisebenziyo ezisiyo, ziyathengiswa ku-auction. La usho ungayithenga nje unje ungumuntu. Nxa sengiyithengile-ke ngale sengihamba layo, ngifike ngiyibeke ngekhaya, ngiye ngibabona abanye izimota bala ama-defender bala amasantana lana akudala eyakulokhu ibhakwe epolisi kodwa ibhakwe emzini wakhe ngoba ifile mhlawumbe wayidonsa isuka ku-auction yazofika la usadinga ipenda yokuthi asuswe lokuyani upolisi abesefaka okwakhe. Nxa bengenzanga umsebenzi wabo ngaleyo ndlela, kulula ukuthi abantu bazithengele bahambe lakho ngendlini. Nxa kuyukuthi akuvalelwanga ngomthetho, ngoba kangikwazi ukuthi kuvalele ukuthi umuntu angathenga i-helmet ngaphandle kokuthi mhlawumbe ukhona ongabe usithi kakudenge i-helmet yamapholisa, kuyabe kwehluleke wona amapholisa. Kodwa ukufaka abantu icala kungacacanga ukuthi bafake icala bani, afike njani lawo ma-helmet, basuka bagijima bamemezele emhlabeni wonke jikelele. Kanti bekufanele ba-investigate bayichwayisise base bephuma le story esihlangeneyo, hhayi lokhu abakukhulumayo.
Manje ngokubona kwakho, labo okuthiwa babotshiwe ngodaba lona lolu bengabe phongugconwa na, kumbe kungakukhona okutshaya manje?
Asathanini ama-helmet, ngoba nxa usithi ngama-police helmet usisho ukuthi ngama-helmet aseZimbabwe, kumele phela kube kuyukuthi kwabikwa ukuthi acatshile lawo ma-helmet kuyiphi inkamba lapho angasatholakali khona. Ungabona kungazakali lokuthi akhona akahlekayo, usuhlangana labanye ithi hhayi lawa yiwo. Kuyamangalisa khona lokho. Ababothiweyo kungenzeka nje babothele into engekhoyo bengelacala, kodwa-ke phela bekufanele ukuthi bacwayisise baphume lento ecacileyo. Kodwa njengoba ngike ngatsho, ngabantu esingabathembiyo ukuthi bangathi bathole into bayithole ngendlela efaneleyo. Kusengenzeka njengoba ngike ngatsho ukuthi khona lokhuyana okwenzeka ubozaphu ubosole kubobani ukuthi wehlise icala ongelalo, upembe ngento ongayenzanga, kungenzeka yikho okwenzakalayo lakhathesi.